Into eyenzakala eZimbabwe ngalesi sikhathi endabeni leyi yama-elections, yama-by-elections yokhetho, yingxabangxoza. Ungayibiza ngesiNdebele ukuthi yingxabangxoza. Wonke umuntu ophakathi kwayo ulalokho akufakileyo ongathi ngesilungu yi-contribution. iZANU-PF kuyazakala ukuthi iyazama ngazo zonke indlela ukuthi ithole ukunqoba noma kunganqobeki. Into eyazakalayo yimbali yayo vele leyo, sesingathi ngezinye indlela yikho abakufakileyo i-contribution yabo kule ingxabangxoza esiyibonayo. Ukuthi bethi bebona ibandla eliphikisayo lile ngxabano phakathi kwalo, bese bengena ngokuphangisa kakhulu, bahle bahlanganise okuhlanganisekayo, banqobe, baphume sebenqobile. Bese kusithi-ke ibandla layo yona i-CCC yilo elifake okukhulu, ngezinye indlela elikontribute okukhulu kuleyo ngxabangxoza eyenzakale elizweni laseZimbabwe, ngokuthi lehluleke ukuthi livumele uzibuse ukubusa kwabantu i-democracy, ukuthi yenzakale phakathi kwebandla layo. Yona idinga ukuthi ibe yiyo engena endaweni yeZANU kusasa, abantu babusa kale ngokukhululeka. So ihle yaveza yona iseseyiphathi ingakabi i-government ukuthi ayikukhoni lokhu, ngokuthi kube lokukhalaza kwabantu phakathi ukuthi kulokufosezelwa ukungeniswa ngenkani langamandla kwalabo abafakiweyo baba yibo ababemele izindawo ezithize. Kwahle kwavusa umsindo phakathi, ukhophe lolo oluvuke phakathi lugcineke solusenza ukuthi abantu abanjengabothabangu baphakame bayenze khona kwaba kwenzayo. So kungaba-ke okuzwisa ubuhlungu ukuthi into eyenziwa ngothabangu isiqhubekisela phambili ukubusa kweZANU, yikho kungabe kuzwisa abantu abaningi ubuhlungu. Kodwa-ke ma uzama ukuthi bazwise labo, uzazibuza ukuthi okungayisikufake kuphi kubo bona othabangu. Okuyinto kumele ukuthi i-CCC mayifuna ukuthi ibe lekusasa izibuze khona ukuthi kambe ukuthi uzofikisa abantu ebangeni lokuthi babone okungayisikufayi kuphi. Bagcine bethi lokubuswa iZANU ikufa, ukubuswa i-CCC ikufa. Bathi ngcono nje vele kwenzakale khona okwenzakalayo, lathi singene sidilizwe. Yabona ma besisakhula abanye ababengafuni ukudlala laba bekuvayela phandle, bese besakha izindlu zabakhe, babumba inkomo zabo lezindlu lani lani le moda. Wena ubuse ubuya ngenxa yokuthi ulethwa lakhona, ufika udilizwe zonke lezi zinto. Uthi ngcono singadlali sonke. Yikho okwenzakala eZimbabwe engikubiza ngithi yingxabangxoza.